Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngiyalamukela emoyeni mthwakazo muhle lamhlanje kungolwesithathu mhlaka 23 kuNhlangula 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
lapha eMatebeni South sikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kuswelakala ivaccine le mkhuhlane imbubhane COVID-19.
Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19.
Ikusithethisa ukuthi basilethele umuntu oyenza ihlaya ngento yobuhlungu kanje empilweni zethu. Namanje sikapholi amanxeba athi yena into encane angazi la.
Ilunga lekhomishini ebona ngokukhomisana umlota njalo engowezanu PF umnumzana Obedi Gudu ucunule inengi ngamazwi abanye abathi alulaza umbhuqazwe wegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abayisithupha 6 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula amakhulu amahlanu 519 belo mkhuhlane lo. Lokho kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisikhombisa 1691. Asebebanjela umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane 42,714. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezimbili 2,157. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezintathu 3,369. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 706,158. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu 440,220. Kusenjalo uhulumende uthi ilizwe lizathola amajekiseni ayizigidi ezimbili ezilengxenye 2.5 million awohlobo lweSinovac evela kweleChina ekupheleni kwalinyanga. Amanye amajekiseni ayingxenye yesigidi 500,000 azafika elizweni evela njalo kweleChina ngempelasonto. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise izolo ukuthi ingafika limijovo bazaqakathekisa ukuhlaba abantu endaweni eziduzane lemingcele yelizwe ezibalisa iForbes, iChirundu, iKaripa kanye lalapho okuthengiselwa khona igwayi. Ezinye njalo zivalisa eRenkini koBulawayo, emkambo weMbare eHarare, esakuva laseWange. UChiwenga uthe njalo bazaqakathekisa abasebenza eCotco kanye laseGrain Marketing Board. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leMDC Alliance yeMatebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Lapha eMatebeleland South sikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kuswelakala ivaccine le mkhuhlane imbubhane COVID-19. Sike sathi lamalanga adluleyo senza uphenyo njengebandla kuba sibone kuba mangaki amaklinika ale vaccine kumbe angela vaccine. Into esidanise kakhulu kuba phose wonke ngithi wonke umsakazi amaklinika ubalisela lapha kugodlwayo eMatopo ePlumtree eBeitbridge phose wonke amaklinika iningi lawo azele awala vaccine le COVID-19 amaklinika amalutshwane le vaccine injekiseni yesibili isecond jab ukuthi ngamajekiseni alaba asebahlatshayo abalutshwane asebahlatshwayo ijekiseni yokuqala abangakahlatshwa yesibili kodwa umuntu ofuna ukuqalisa ukuhlatshwa njengami akula vaccine ekhona so lokhu kuyasihlupha kakhulu njengebandla kuba uhulumende lolu hlelo kukhanya ngasalithatha serious osokusinika ingqondo yokuthi sicabange ukuthi hayi njengoba bona abaphathi intambo abaphathi bamandla sebayithola le jekiseni bahlatshwa abasela intshukuntshu abasela gquzu kufaka impilo yabantu engozini ewunye ebuhlungu kakhulu
kodwa abantu bayalandela yini iziqondiso ze-lockdown njalo azibaphazamisi yini emsebenzini yabo yansuku zonke njengoba iningi liziphandela
yikhona kufanele i-lockdown yenziwe kodwa uhulumende akula ndlela ayenzayo ukuba abantu bazame ukuthi bancediseke ngesikhathi lesi beku-lockdown abantu i-lockdown iba nzima ukuthi bayenze ngenxa yokuba badinga okokudla badinga ukuthi baziphilise so ukuziphilisa kuba nzima nxa ngeku-lockdown njalo kungela uhulumende kungelanto uhulumende ancedisa ngayo kuyasidanisa kakhulu silesikhalo njalo kunhlanganiso lezi ezizimele zodwa engathi ngama-NGOs ebezinceda kakhulu uzulu walapha eMadebeni South ezinjengabo ORAP World Vision oChristian Care labanye ukuba bakithi indlala isikhona indlala inkulu phakathi kwesimo lesise-lockdown besicela ukuba belule isandla
Umnumzana Ntando Nhlela isikhulumeli seMDC Alliance yeMathebeleland South. Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi uhulumende uzakangelisisa umumo kungedlula isikhathi lesi abesesitsho ukuthi kuyiwa phambili njani. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Thembela kuye moyo.
Thina njengenhlanganiso sivele besilayela uhulumende ukuthi akame ukuvula izikolo alungise indaba ye-COVID ngoba ababalisi abakajova izingane azikajova izithembisazi zayo ezokuthi uze ingezelela inani lababalisi kwenzela ukuthi phecelezi i-teacher chip ratio yehle ibe kumbalisi labantwana abangamashumi amabili ilungiswe
manje amaviki amabili i-14 days ekhulunyiwe leyi libone ngani iyenela na kumbe lina belikhangelele ukuthi kwengezelelwe amalanga izikolo zivulwe ngemva kwesikhatshana kulaleso esikhulunyiwe
amaviki amabili sasibuza ukuthi kambe shuwa ngemva kwamaviki amabili uzabe seyenelisile yini uhulumende ukuthi alungise zonke lezi zinto esizikhangeleleyo kuye okunye okusitethisayo kakhulu sikhangele ukuthi nxa sikhangele wona la malanga akhona inani labantu ababanjwayo labantu abasithiyayo liyalokhu elikhuphuka zamobani azabe seyenzile uhulumende imibuzo le esilayo
lithini lina ngendaba yemali siyabona ukubana yindaba ebelikhuluma ngayo kwesikhathi eside manje kathesi selisithini ngayo indaba yona le emali yokubana lingezelelwe ihole
indaba yemali silokhu esime lapho vele sasime khona ungabuyela emuva uzathola ukuthi i-ATOS vele iyaqalisa kudala ukukhuluma ngokuthi uhulumende kabuyisele iholo lababalisi kulelo ababelithola ngo-2018 kusenjalo la manje i-ATOS ithi yona uhulumende nxa lokhu engayilungisanga indaba yemali indaba yokuthi abantwana bazafunda umdlalo nje uhulumende uzadlala ngoba xa ababalisi belokhu bengatholi imali eyeneleyo akula abangayenelisa ukukwenza empeleni akulasaka elimayo lingafakwanga lutho phakathi ukuze isaka lime laphana ukuthi isaka lamnandi kumele ligqibe libe limile ngokunjalo lathi uhulumende kanikeza ababalisi imali yabo ebayenelayo abantwana bafunde
Umnumzana Tembela kuye moyo ngwenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iA2s. Ilunga lekomishini ebona ngokukhumisana umlotha ePeace and Reconciliation Commission njalo engowebandla lezanu PF umnumzana Obedi Gudu ucunule abantu abanengi isolo ngamazwi abanye abathi alulaza udaba lombhuqazwe wegugurawundi. Kuluma emhlanganweni wali komishini lentatheli zindaba eHarare ugudu uthe udaba lwegugurawundi luyingxenye nje encane yendaba ikomishini yakhe elomlando wokuzilungisisa. Ividiyo yakhe ezikhulumela ifakwe inkundla yeZim Live ekhasini layo leTwitter lapho abantu abanengi abaveze khona isolo yabo bamtshela zagcwala ugudu ngamazwi angakhulumekiyo emsakazweni kaZulu. Abanengi bathe kuyinhlamba ukuthi ugudu achaze udaba lolu njengodaba oluncane phakathi kwezinye. I-Studio 7 imxhumile ugudu kodwa walile ukukhuluma ngalolu daba esithi iZim Live yinkundla yabantu abalenjongo embi. Ekhuluma emhlanganweni lo ugudu uthe udaba lwegugurawundi baphezukwalo njalo uthe ikomishini yakhe isithumele amaqula kobulawayo lasemathebelelendi ukuyakhulumisana loZulu ngalolu daba. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena osole kakhulu amazwi kagudu.
Kuhle okwenzakeleyo ngoba sokubonisa obala ukubana kulama-commissioners angatshiyananga lokuthiwo ngubaba uMpofu Obedi, okuthiwo nguNick Mangwana, okuthiwo nguGeorge Charamba labanye amalunga ezanu. Kulusizi ukuthi abantu okufuze bekhanye be-impartial ama-commissioners benze into elihlazo kanje. Osokudingakala ukuthi abantu bethi siyenzani ngoba into leyo bayilwe ukuthi fakwe isisekelweni kuningi inhlobo abangazenza ukuthi indaba leyi ilungiswe. Khona kuyethusa ukubana i-Standing Rules and Orders Committee yephalamende ithathe umuntu njengo-Obedi Gudu othengela sikhathi esinganani ebekubandla lezanu bemenzele ngukhomishina ukubana ithoba amanxeba abantu kuyatshengisa ukuthi akula kuzinikela kula seriousness.
Elizadinga yini ukukhulumisana lali khomishini ngalolu daba?
Thina njengenhlangano sizaxoxisana la amanye ama-commissioners laye sibeze ukuthini bathatha njani, kodwa hayi thina umsebenzi wethu awupheleli kakhulu ekuthini ekuxoxisaneni la ama-commissioners. Kuningi sizakwenza outside them njengenhlanganiso ukuthi udaba lwegugurawundi kalulungiswe lokuthi ama-victims egugurawundi kathole ispace sokuthi atsho ukuthi afuna ukuthi udaba lwegugurawundi lubanjwe njani. Kuyazila ukuthi umuntu okhululeke onjengo-Obedi Gudu bengimbona esele ndevezimhlophe ukuthi ekhompe i-genocide lento zemramba tswina into zamaplazi lento zepost independence. Angibona ukuthi kuyatshengisa ukuthi ungumuntu ozihloniphayo njalo ohlonipha abantu beZimbabwe njalo umuntu olosizi labantu ababuliweyo bengalacala. Ngibona ngazathi ubaba lo akatshengisi ukuthi ungumuntu ozihloniphayo. Kusebantwini beZimbabwe ukuthi bezibuza ukuthi siyaqhubeka yini sibuswa ngabantu abalobu Dlova abangakazi betshengisa i-remorse after kwenza ubudlova babo ngoba anti kuzavota. So kuyabe kukubi ukuthi bona bacabanga ukuthini siqhubeke kuleso simo kumbeni sifake abanye abantu abangenza ngcono. Kusebantwini bona la ama-victims e-Gugurawundi ukuthi uma begqoka ikawuso labantu lo muntu ababulalayo kutshona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Sixoxe njalo lo senator webandla leMDCT umnumzana Khaliphani Phukeni laye othi alihlazo amazwi kagudu.
ubaba kuthi siyambiza ukuthi ngubaba ngoba singabantu kodwa akali deserve lelo bala lokubizwa ukuthiwa ngubaba isilwane leso ngumuntu onenhliziyo embi ngiyathemba ukuthi ukuhlukunyezwa kwenziwa abantu bakithi ma kungukuthi wayemncane ukuthi azange wathatha ukuthi abe yipart of laba bantu ngiyathemba ukuthi izihlobo zakhe izo zakwenzayo lokho aka deserve lokuthi abe ngukomishina ngoba kwaqala ka understand ukuthi umsebenzi wakhe ngowani yipi into eyenzeke eZimbabwe after independence engaba nkulu kwedlula even before independence yilo ngakulinganisa loku kusikwa omama izisu bezithwele kusho bagiga abantwana babo angaze mbona umuntu olunya onenhliziyo embi njengaye nalo baba aso commissioner lo isilwane lesi
yena ugudu simtshayele ucingo samupha ithuba lokubana achasise amazwi akhe kodwa walile ukukhuluma ngalolu daba lanxa kunjalo ukungenzeka yini ukuthi mhlawumbe ubengajonganga ukucunula abantu njalo ubengajonganga ukululaza udaba lwegugurawundi
ungambheka angithi ividiyo le ngibheke nje ubone even loko akuze kuthiwa ngama-gestures ayakubonisa nje uthi into encane into engelancedo into vele encane yomsebenzi wakho akho nto azoyilungisa ugudu ukusithethisa lokho abakwenzayo ukusithethisa ukuthi basilethe le umuntu oyenza ihlaya ngento yobuhlungu kanje empilweni zethu namandla sikapholi amanxeba athi yena into encane angazi la kudlalwa ngathi waye kudlalwa ngabantu kanje so uyathakatha ugudu ibuthakatha akukho buthakatha obedlula bonoku uyathakatha amelana ngenxa lokubiza ukuthiwa ibusilungu iprivilege azibone ngathi ungcono kulathi akukho into esiyifunayo kuye bangasidlalisela isikhathi angezi lana ugudu abayeke nxa bengafuni abayeke akula peace and reconciliation enzakalayo la
umnumzana Khaliphani Phukeni ngoseneta webandla le MDCT seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla inkundla yeZim Live ithi umlobi weZimbabwe olodumo uTsitsi Dangare Mga usephiwe umvuzo wakwele Germany owe Peace Prize of the German Book Trade wona oza le mali engange $29,700 lo mvuzo ngokunanza imisebenzi yakhe yokuloba inkundla yesayithi yona ithi izakhamizi zenyama endlovu sezisole amapholisa ngokwekela izigebengu zisenza umathanda emphakathini sokuyisikhathi sembiko yenu
ngiyabingelela ekuseni good morning zonke balaleli Studio 7 kunye nabasakazi indaba yecorona lesithwalisa nzima kwelakithi lapha eZimbabwe hey ubikwa ngapha la ngapha ugcina ungasazi ukuthi kumele uhlale njani kodwa ke ugcina ubone ngani kuyinto engekho ngoba abayibo abasiphetheyo bakhangela amasayidi angancane angancane kubakhangela thina sikhala ngoba sisemakhaya asikaze kufike nje umuntu nalo emaklinikhi ehlapha ukuthi asihlalisele sibe sifiso sokuhlala kodwa akusitholi isithuba lokuthi sitholele lowo muntu sihlabe nathi so ngiyabengikhangela mhlawumbe abantu yibona abasemadorobheni hayi thina so ngiyacela ukuthi ingathi laba baholi belizwe bangacabanga ukuthi njengoba bedinga amavoti lasemakhaya ngabakwazi ukuthi makufika isikhathi lathi uthole lowo muntu sihlabe ngikwesikucelayo kakhulu ngani kungayenzakala ngibe sengibingelela ke bonke engibazolo kube kukhuthaza ngayi-COVID leyi umkhuhlane omubi kakhulu ezasilimaza masinanzelela kodwa unanzeleleki ngoba izikolo zizo zigcwala ukudlula ama-church izikolo zizo zigcwala ukudlula izimota so usuzibuse ukuthi kambe ngabe yonke umkhuhlane okhona ophilayo na angawukhona uhulumende kadonsa amasokisi ngiyabonga
sanibonani mthakazi omuhle ngiyabingelela ngithini njani lonke abasakazi bethu esibathanda kakhulu igama ngosipho sipho njoke ngisetsholosho mina nginokukhala kancane ithebo zami khalisa yile into eyenziwayo ngo-MDC lapho wayesekufanele ukuthatha igama libe yi-1 to MDC alliance MDC alliance kokwadi
abantu ayibona bengakwazi ukuthi bezivumelela bafuna ukuthatha amavoti abanye bafuna ukutshontsha amavoti abanye kusela basetshenziswa izandla abantu basetshenziswa izandla ustrate ngibone nje kuthatha becampaigna lengabethi why vele besacampaigna ngoba bafunani MDC ayinancedo ngoba nanku abantu bakithi bebephuswa amanzi anamasimu ayinancedo MDC ayinancedo kunini ama-councillors amashona efakwe laphana engayenzi next kungama-councillors MDC MDC yazi si-useless party it's like zanu yazi same because bayenza into efanayo noma i-MDC ingaphatha kulelayizwa ayikho into ezolunga hayi asiqumeni leli lizwe leli
Sibonge ku-Studio 7 linjani kodwa umhlaba wonke laseMelika siyabonga bakithi sibonge indawo isithwela zona ezinandi kakhulu ezindawo ukuthi ngazi yasetshenziswa abantu bezithathe bezisebenzisa hayi ngasho kule tshintshe elizwe lakithi ilizwe leliyana hayi akusela lizwe phada ba hayi ilizwe lyana lisekolelana sokuyigama nje selingani libuswa like engathi libuswa nge-private way ukudale into yami le hayi ayilizwe leliyana bakithi hayi noma singafaka imibono sikhulume sithini hayi vele isolution angibe khona sizalobe sikhuluma ukuthi ungakhulunywa uma uyaziwa uyethatha uwula uchaye uthotshwe so uyabona ukuthi vele ayikho enye isolution ngoba ukuthi ukhuluma iqiniso uyalifela iqiniso hayi ukuthi singama-politician bakithi kodwa enye into uyayibona ukuthi hayi ayilizwe leliyana isolution nje yenaleyo else abantu bephuma imizi yonke emathebelelendi yonke imizi ngalamposala nabantwana mpela segcwala khona kwalomkhulu khona le Harare sefaka izikhalazo zethu khona ngale bebona kungalamuntu osala emakhaya be-organizer efoma transport ematrakini behambe kungabantu bephele befa onse ngoba ngaphandle kwalokhu ilizwe yanayo uma sikhuluma one by one imibono iba mihle kodwa ayisebenzi ayithathwa hhayi abona umaphosa okhulumayo
Sanibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 okhulumayo ngugatsheni kunento enginanzelelayo la indaba ye-MDCT lo-Emerson nangakho kunabantu ku-MDCT abafisayo ukuthi balwele abantu ukuthi abantu bakhululeke kulowo bucele kube sokuthi iy'nkokheli zakhona eze-MDCT zijonge noma zifisa ukuphusha eyabo i-agenda manje ngingakubuza nje into enkulu ehlanganiswa ngumonzora lo mnangagwa yini ngaso sonke isikhathi lapho kunomnangagwa khona ma enemihlangano thizeni uzizwa kuthiwa nomonzora ubekhona uzizwa kuthiwa umnangagwa usenza imeeting nomonzora libheke madoda lingazigwazi ngowenu umkhonto ngoba la ngiyabona nje ukuthi egcineni lizakhala umonzora eselifake phakathi kuzana uPF langena lagcwala bese lisithi linegcineni hayi besingaboni bekunje bese ngithi mina umqondisi ngiyambona umqondisi noChamisa lamadoda womabili nje angifuni ukuthi ngisebenzise ubandlululo inhloso yabo ngiyayibona isekufiseni ukuthi abantu ngabe bayakhululeka kodwa ke madoda labo kufuneka ukuthi ngakhulumisana womabili akhulumisane lamadoda ahlale phansi siyazi imithokazi ifuna okungokwayo kodwa for now akhulumisane lamadoda kebuliwe nokuthi kuphume iZANU-PF. iZANU-PF izaphuma kanjani ngokuthi babambisane noma siyokhethwa ekhethweni babambisane mabe ngabambisana bakwazi ukukhipha iZANU bangakhipha iZANU sesingakwazi ukuthi lapha omunye nayo sebona ukuthi mina yami inhloso bekuyile ndoda bengikuncedisa lapha lambe ngikuncedisa lapha ake simithane sibone ukuthi siyakuphi
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 Sikhangele ezivela kwamanye amazwe kuyaphambili ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga amalunga edalela ePhalamende kwele Ethiopia Ugatsha lwe-United Nations Human Rights Council solwamukele ugwalo olwethesayele Eritrea umlando wokudala amacala esigabeni seTigray kwele-Ethiopia lapho kulempi khona singe nekutaba lwemelika. Abezempilakahle bathi umkhakha we-COVID-19 omemetheka ngamandla njalo obulala abantu abanengi owe-Delta variant ulako ukugxila eMelika ngoba abantu bekhanya bengasaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lumkhuhlane. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala okwamanje sebesedlula izigidi ezilikhulu lasikhombisa 177 million, kuthi asebehlatshwe esibili sebengu 149 million. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Centers for Disease Control and Prevention, iinkokeli zamazwe atshiyeneyo afana leBhilitane zesabela ukuthi ulako ukugxila lumkhakha. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane, umnumzana Tifa Dube.
Kuyadumaza kakhulu babunkomo lokho esikubonayo kuloko kuqhubekela phambili sisizwa ukuthi ama-statistics lokho eqansa etshengisela ukuthi umkhuhlane lo lokho uqhubekela phambili usidla ubhedu endaweni eziningi. I-Delta variant i-variant yafika yaba namandla kakhulu esenze ukuthi kunqatshelwe izinto eziningi njengalokho esikubona lapha kumenyezelwa ngumnumzana uBoris ukuthi abantu kungathi kuzafanele ukuthi abantu bame ngoba sesabelwa ukuthi mhlawumbe abantu bazahamba bayecupha kakhulu iDelta variant le phandle babuye layo ngobuningi. Ingakho bezama ukuthi bagweme ukuthi abantu bengabi lokuthi bahambe kakhulu ikakhulukazi abantu bengakahlatshwa ngobuningi. Basakhangelele ukuthi abantu abahlatshwe ngobuningi ukwenzela ukuthi mhlawumbe ngaleyo ndlela kuzabe lula kakhulu ukuthi abantu bengabi hospitalized ngoba kakhulu into abayisebelayo ukuthi nxa lokhu sihlasele senze nje abantu sebezagcwala ezibhedlela ukuza kwenza ukuthi kugcine kushota njalo ezinye izinto ezisizayo ukuthi abantu balatshwe okungenza ukuthi kube nobungozi obukhulu kakhulu. Ingakho bezama ukuthi babone ukuthi bayamisa kuqala ukuthi baqale babone ukuthi izinto zonke sezisehlelene lu-right noma mhlawumbe i-80% yabantu sihlabile ukwenzela ukuthi abantu bavikeleke.
Ngapha eMelika inani labahlatshwayo kulezi nsuku lehlile. Sibona indawo ezifana labo-Alabama, o-Arkansas, o-Louisiana, o-Mississippi, o-Wyoming, labo-Tennessee. Balutshwana kakhulu abantu asebehlatshiwe kulezo ndawo lanxa nje umuthi ukhona. Kona ngapho eBhilitane luhamba njani lolu hlelo?
Baqhubeka behlatshwa abantu lapha kweEngland ekutshengisela sobala ukuthi abantu sebekubonile ukuthi umkhuhlane lo uyingozi okungakanani. Ikakhulukazi njengayena lo weDelta variant isiye yayenza abanye abantu basukumela phezulu indawo ezifana laboBolton laboManchester, zindawo esasizibona ingathi kulabantu abadosa yilaba abasangathi basadonsa izinyawo lezi indawo ezifana laboLeeds, zindawo esasibona abantu ikakhulukazi indawo lezi zilamaMuslim kakhulu lakubo Bradford, izindawo ezilabantu ababengathi bayadonsa inyawo. Kodwa ke ngemva kokubona i-variant le-Delta le ngendlela abayibona ihlasela ngakhona e-India, sagcina sesibona indwendwe zabantu lokho sesisanda kakhulu, abantu sebevukela khona ukuthi bayehlatshwa. Osekwenze ukuthi isibalo sabantu asebehlatshwe idosi eyodwa ibe laphana ku 64.7% ngabantu asebehlatshwe idosi eyodwa. Kwese kusithi abantu asebehlatshwe baphelela, ngisho abantu asebehlatshwe ama-injection omabili sebeku 47%. Okuyinto isa kakhulu njalo igqugquzela kakhulu ngokuhulumende eyenza ukuthi sibe siloko kusavaliwe kanje ngoba bazama ukuthi mhlawumbe nxa kusiyafika khonapho uJulayi mhla ka 17 July kube ukuthi mhlawumbe abantu ngobuningi bazabe sebetholile ama-doses abo wonke aphelela.
Umnumzana Tifa Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ukuvulwa kwezikolo obekumele kwenziwe ngeviki ezayo sokudluliselwe phambili ngamaviki amabili ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Ilunga lekomishini ebona ngokukhomisana umlotha njalo engowezanu PF umnumzana Obed Gutu ucunule abanengi ngamazwi abanye abathi alulaza udaba lombhuqazwe wegugurawundi. kwanele mtwagazi likumbule ziko naeza kusishwa ngoa fasti seve na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngoa fasti six yimi untungamili kumo.